ngilesi sifiso esokuba ngabe osomabhizinisi bangena ukuhelelwa lozelo ebantwini kazana abayiwo abathenga kubo, ngoba indlela abalokhu bekhuphukisa intengo ngayo uyayibuza ukuthi ngabayithatha ngaphi, i-justification yangona ivela ngaphi. Pho babasesolozululo nyembezana na, ngoba ungakhangela akula nto ejustifya indlela abakhweza ngayo. Ye into zinzima shuli, siyabona amafutha ayakhwela, i-petrol diesel iyakhwela isikhathi zonke, ezinto ziyakhwela, but akujustify ukuthi umuntu azakhweze nge-more than 300, 400, even 1000% intengo zabo. Ukuyabe sokutheni into esiyaziyo osomabhizinisi bakudala abantu bebefaka ama-reasonable percentage e-profit margin yabo bebedlalela kuwo 15 to 25%, so and abantu bebesenza ibhizinisi labo kubona umnotha mbijana mbijana kuzo manje abakathezi bafuna ukunotha kusasa ekuseni yena umuntu okuqala namhlanje ntambama. So khonakhona kuzasilimaza, and I hope abantu baba one day bazozwisisa ukuthi wona let's compliment what the hulumende is trying to do and to what is being civil, let's play our part and sichange reasonably. Niyonto zikhele ofiyeli ekhwelele la okhweza okulingeneyo not okubulalayo.
Kodwa isisusa sendaba ke kuyini uhulumende angakwenza ukuthi umnotho welizwe uvele uqine ukwenzela ukuthi intengo yempahla ingakhuphuki?
Bidabethu nginganika umzekeliso omfitshane nolula. Kuyini okwenza ukubana inyama ikhwele kangaka? Inkomo ingekhona beZimbabwe, awuyithathi yamanye amazwe. Utshani obudliwa zinkomo lowo walapha eZimbabwe, awuthathi kwamanye amazwe. Amadiba awasebenzisayo ekudibeni inkomo lezo alungiswa kona beZimbabwe. Ikhona inkampani elungisayo lapha eGweru Katezi, namanye amakampani atshiyetshiyeneyo konke kukhonapha. So i-justification yokubana usifaka iprize yenyama ilinganisa lamadola ayo nelinga kuvela ngabi khonokho. Imbida singowayo esilima kona ezivandeni zethu uthola iprize yayo isilinganisa lamadola ayo nelinga kuvela ngabi khonokho. So anabona ezinye izinto they're not justified at all. Imizamo kahulumende iqinile fikile, kodwa into emele siyazi ukuthi uhulumende yithi nxa mina lawe singafunanga ukuntshintsha siyenze okulungileyo, whatever uhulumende is doing kuzawela eceleni. Uzofana nomuntu othela inhlanyelo ayijikele ayihlaze nje enye izawele emhlabathini ovundileyo enye iweleni endleleni, ewele endleleni natana esikwakweni ayisoze imile ngoba iwele esikwakweni izadoda zizinyoni, kodwa ewele emhlabathini ovundileyo izamika phela ibele lithelo. So uhulumende ezilongezi esenza into yakhe enhle efaka imhlanyelo yakhe enhlabathini evundekileyo, thina sizoza kujikele ezikwakweni kuzaba ne-problem enkulu kakhulu. We need ukubana sisebenze ndawonye thina lohulumende, ngoba uhulumende yithi thina sikuhulumende. You cannot separate the two. Singakujwayela khonokho sikubambisise, uzabona kuzakuhambela ngolunye usuku.